akutshintshanga lutho. Into abayenzileyo kuphela ukusenzela imats basibhedele. Bathatha imali ebesivele siyihole i-4,300 leya, bathatha i-40% leyingene last week eyi-1,600 pound. Basihle baconvetha le nostro yabo yaba yi-6,102. So unga-add inostro 6.1, u-add 40% le abayifakileyo i-1.6, usu-adda le salary yethu i-4.3. Bayenze kungazwakalinganiso sokule something abayenzileyo, bona vele bangayenzanga. Ndifana lo muntu othi ule dollar evele unika idollar abe sesithi hayi khathi sanisakunika idollar sengunika i-100 cents. So I think badlala ngathi vele thina so njengenhlanganiso sithi hayi thina sifuna ukwenzelwa imats, asifuni ukuedelwa inostro kwisalari yethu. Thina sifuna ukuthi basitshele ngesalari, isalari njalo ingela nostro. Hanti batshona bechazisa ngokuthi inostro le by December izabe sikhitshwa, so inostro ingena ngaphi kanti kwisalari? So thina sithi hayi hayi vele into abayenzileyo abayenzanga lutho labo abantu. Bazama ukuvala umphakathi abone ngani owasesafuna ukube nemsebenzini phezu kokuphi 12,000. Umphakathi kumele bekwazi iqinisa ukuthi vele yimali ade khona le benga-eda be-ede be-ede, akulalutho abalwenzileyo vele abayenzanga lutho.
Lithi lina nxa lingayitholanga i-$520 eliyifunayo vele kalibuyele emsebenzini?
Ukuza senza sibuyele emsebenzini ukuthi basinike inkholo equivalent to i-$520. Okusondela khonapho ku-$520 kulokuthi badlale ngengqondo zethu lezi ngendaba zemithi abazenzayo lezo okuzi-edela bayenzengani kule nto engimangalisayo abayenzileyo. Into ekhona i-government ayenzanga lutho. Bathatha amapheni ba-ed imali zethu bakhiphe sebefakele nostrolo kungani kule nto abayenzileyo. Kodwa kusalayo thina zilangenzi kungela nto ephutshayo siyibonayo, siza continue sihlezi ezindlela.